iZNFPC ithi indlela le entsha iyaqeda ubuhlungu kubo mama basesikhathini yehlise njalo ingozi yokuthola imvukuzane yohlobo lwe-ovarian cancer njalo owesifazana ulakho ukuzithwala masinyane nje angama ukuwanatha. Lindlela ebilokhu isahlolisiswa ukuthi isebenza njani isiqalile ukuthengiswa ezibhedlela lemakliniki ngentengo ephansi emadola amabili nje ngomnyaka. Linhlanganiso ithi lindlela yake yasetshenziswa eminyakeni yabo-1990 yasimiswa kodwa isiphendukile ngemva kokunanzelela ukuthi ihambelana labomama abaningi njalo omunye umhlobo wamapilisi obukhona ubusungani uyasilela kancane kodwa uzatholakala njalo ngokugcweleyo ekupheleni kwalo nyaka kusiyasungulwa u-2017. Umongikazi unkosikazi Nhlalwenhle Sithole uthi amapilisi la asetholakala kanye lezinye indlela zokuvikela ezigoqela ukuvikela emacansini, ijekiseni kanye lendlela zesikhathi eside njalo wona amapilisi la awalakho okuningi okuphazamisa umzimba.
Omama emakhaya benelisa ukuthi bathole lawa amapilisi lamajekiseni lawa ahlatshwayo ukuthi umama angazithwali. Yiwe sijayele ukuthi siwathwale kodwa lawa athatha isibanga eside njengokuthi i-5 years esikhathini esiningi asilawo.
Ukucubungula ezempilakahle okwenziwa kuZimbabwe Demographic and Health Survey kuveza ukuthi bonke abantu abachadileyo abesilisa labesifazana bazi indlela yokuvikela ukubamba isisu eyodwa kuthi indlela ezaziwa ngabesifazana abaningi ngamapilisi, ijekiseni kanye lendlela yokuvikela emacansini yabesilisa i-male condom. Usithole uthi liqiniso ukuthi ulwazi lwendlela zokuvikela lugcwele kuZulu weZimbabwe ikakhulu kwabesifazana ngoba lapha kukhulunywa ngempilakahle yabantwana kuyakhulunywa ngendlela zokuhlela imuli.
Thina eZimbabwe siya offer ama-family planning methods achiyeneyo amaningi. I-primary health care yethu isho ukuthi even umama oku-remote area uyenelisa ukuthi awathole. Ngokunjalo omama abaningi sebajayele ukuthi amapilisi akhona njalo sebekwazi ukuthi asebenzani. Ufika ukuthi nxa lifika endaweni omama abaningi bayathakazelelwa njalo bayalibuza ukuthi lilawo njalo lezibhedlela bayahamba besiyathatha.
Unkosikazi Gertrude Mpofu uthi uyamukela lindlela entsha yokuvikela ukubamba isisu ngoba abesifazana abaningi bayaswela indlela ehambelana labo ingabaphazamisi ngezinye indlela ama-side effects.
Aletha eminye imikhuhlane emzimbeni yethu. Ufumana ukuthi ngesinye isikhathi uyabususopha kakhulu uma usiya esikhathini, kumbe utshaywe likhanda, kumbe uzwe umzimba usiba buhlungu, njalo abanye amaphilisi lawa abenza imzimba yabo ikhule kakhulu, abanye imzimba yabo igcina bezacile.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi uZulu akhumbule ukuthi indlela zokuvikela ukubamba isisu eziningi azivikeli kumikhuhlane emacansini, kungakho kukhuthazwa ukuthi abantu basebenzise indlela zokuvikela emacansini. Osebenza kuZNFPC unkosikazi Thelma Sibindi uthi balokhu bekhankasa bekhuthaza ukuvikela emacansini ngoba indlela zokuvikela ukubamba isisu azivikeli ekuthelelweni igciwane lengculaza leminye imihlobo yengulamakhwa.
Amakhondomu a-right ngoba is a family planning method e-preventa i-pregnancy and at the same time i-preventa HIV and AIDS. So uzothi la amanye ama-family planning methods a-prevent i-HIV le-AIDS, a-preventa kuphela ukuzithwala.
Owesilisa umnumzana Jafet Sayi uthi kuyancumeka ukuthi uhulumende uhlezi edinga indlela ezintsha zokuphathisa abesifazana kodwa kusadingeka ukuthi abesilisa labo baphatheke kunhlelo zokuvikela ukuzithwala ngoba labo beyingxenye yemuli.
Kulezi nsuku esiphila kizo, obaba labo kuqakathekile ukuthi bephatheke kulelu hlelo le-family plan ngoba simfihlo yabomama kuphela. Kudingakala ukuthi bonke behlale phansi behlanganise ingqondo bebekwazi ukuthi sibafuna nini abantwana ngasiphi isikhathi. Ngoba kuba luhlupho nxa umama ezenzela nkulu into enjalo mhla ubaba esibakwazi kuba lohlupho cina usiba kuphela umendo.
Imavelon 28 ilethwe ngemva kokuba iZNFPC ithole usekelo kolunye uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe wonke United Nations Population Fund i-UNFPA. Lindlela ilandela enye ethulwa kuminyaka esanda kudlula i-Implanon esebenza okweminyaka emithathu Kuthi ngemva kwalesi sikhathi owesifazana abe lakho ukuzithwala ngemva kwamaviki amathathu nje eyikhiphile. Ize ukuzaphathisa labo ababengahambelani le no-plant kanye le-jadel eyibachiya bengayi esikhathini ngendlela lapho besebenzisa indlela lezi. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.